VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizathi si umzimba wakhe siugcine njengeCity Council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lowo.
Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho njalo zithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Odokotela beZimbabwe bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphuza ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19.
Kungenzwa njani ukuthi kube le-isolation ukuze sivikele uhamba kwe-infection le kakhulu kwamadokotela lamanesi azobona isigulane.
Kuthi ke inani labantu asebefunywa nebeleli gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Izwe lazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho. Okwenza zithukuthele ngamandla ludaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abantu abalomkhuhlane lo. Uhulumende wazise izolo ntambama ukubana umufi ngowesilisa obeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79 obhubhele kwesinye isibhedlela ngomgqibelo. Lokhu kutsho ukuba abantu asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebebabili. Inani lasebefunyenwe lile gciwane leli emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 399,979. Emhlabeni jikelele asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamashumi edlula athoba minembili 83,568. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710. Labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Uhulumende weZimbabwe usolwa ngabaningi besithi kungani ethethe insuku ezintathu ukuthi azise isizwe ngemfa yomuntu wesibili. Udaba lokugula komufilo lukhanya lungaphathwanga ngendlela ngoba kulembiko yokuthi kuthethe insuku eziningi ukuthi amaphepha akhe ahanjiswe eHarare lapho okuhlolwa khona i-coronavirus. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxe nomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi othi izakhamizi zaleli dolobho zithithibele njalo zithukuthele.
Khathesi asikabilayo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto ebuhlungu naleyo besifisa ukuthi nga already its own groove le ekhulunyiswayo. Lali ekusekusileni ngase ziyindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempilakahle kukhanya ngathi ukuhamba asinanzelele ukuqakatheka kokuthi lumkhuhlane yingozi bani. Ngabe sifisa ukuthi khathi ezinjoba sokunje aluba sesile senta lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu sithithibele ukuthi umuma umhlanga. Soke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqhathekile ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkulumganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lumkhuhlane ukukhona ende sokusegcikeni ukuthi usungenile asawucabangela asawuzweli kwezinye indawo. Ngokunjalo ke sicela abantu bahloniphe khona kwaba kutshelwa iWorld Health Organization labezempila kahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlale ezindlini into yokuqala eqhathekileyo. Abantu bahlale ezindlini, abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kweni siyasebenzisa ama-sanitizers lana okuthi labe sihambe kuwona sigeze khona kwesikuhloni bese kunanzelela. Abantu sinanzele futhi nxa kudingeka futhi ukuthi singene endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impuphu yokuminyana khona. Abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama-mask. Bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephumeza endlini zabo abananzela ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane lo siwuvikele khona kusiyakubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzela ukwenzela ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalowo mkhuhlane.
Umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo. Zithini izakhamizi ngalolu daba?
Njengezakhamizi kulento esizinanzelela, okokuqala ukuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokuba nabangenele bencethana lalo muntu esekuguleni kwakhe bengakwazi ukubulawa kuyini. Besikhangela ukuthi kade sibahle beze ukuthi self quarantine sokufanele bona abantu babe babone ukuthi baleke bantini baze isolate baze ba test ukubona liba right. Akubheleli konabo even ama family members abakagudlana lawo sokuyinto efana nayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufana nayo babe ku self quarantine labo baze ba testwe. Akubheleli konabo enxa labona abasebenza amaphalaza kuye babancetsa ukuthi bagoqe lesidumbu siyebekwa labo ngokufana nayo bese kulandelwa nje i chain yokuthi kambe owabo kudlala lo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku self quarantine baze ba testwe babuyele ebantwini.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ekhona le kuBulawayo. Kunjalo nje odokotela beZimbabwe labo bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela uhulumende aphuze ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19 okwenza eminye imibiko ifike ngesikhathi abalala umkhuhlane sebeze batshona. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umuntu wesibili esebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kobulawayo ngemva kokuhanjiswa esibhedlela eqiniswa isihlabo njalo ekhwehlela. Inhlanganiso emela odokotela eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi ikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba lwe-coronavirus. Embikweni abawukhiphe izolo ntambama odokotela bathi kuthethe insuku ezinhlanu ukuba isigulane sakobulawayo sithole impumela yokuhlolwa ukuba silegcikwane kumbe hatshi okwenze labo babe sengozini yokuthelelwa lomkhuhlane ngoba behlole isigulane bengelampahla yokuzivikela. Udokotela Henry Matore uthi ukubhubha komuntu wesibili kumele kube isifundo kuhulumende nebantwini bonke sokuba lomkhuhlane usukhona elizweni njalo uyingozi. Udokotela Kenneth Mtata wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi sokumele uhulumende acele uncedo lwama-test kits amaningi isimo singakabi sibi ngamandla.
Kwathatha amalanga amathathu ukuze ama-results awe-COVID-19 test aphume. Kusho ukuthi asilawo ama-test kits akwadileyo ukuze ama-test ayenzwe ngokuphangisa.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jela Spiri uthi ngendlela uhulumende enza ngayo kasathenjwa nguZulu.
Okuhlupha ngokuthi umuntu lo sizawuthiwa ubhubhe nge-Saturday, thina sitshelwa kuyi-Tuesday ukuthi umuntu lo wabhubha nge-Saturday. Asazi ukuthi uhulumende ubevele elayo i-information le eyifihlile olayo bengakwazi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana ubhadaya moyo ehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Isikhulumeli sakhe umnumzana Donald Mujiri utshele Studio 7 ukuba uzasithinta kodwa ubengakaphenduli ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuthi ke ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isaziso sokuthi ilusizi ngokubhubha komuntu wakuqala kuleli dolobho ebulawa yi-coronavirus. Abohlangothi olubona ngokuhlanzeka kuleli dolobho bachasise ngokuthi baluphatha njani lolu daba. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye indaba eziphathelane ledolobho lakoBulawayo.
Obona ngokuhlanzeka edolobheni lakoBulawayo, umnumzana Patrick Ncube uzame ukuchasisa kabanzi ngomuntu wakuqala obulewe umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo ngomgqibelo esibhedlela seMathadei.
Ye, sibe lobaba obegula esesibhedlela kwesinye isibhedlela salapha koBulawayo. Kuthe ngemva kokuthatha amasampu basebenzi awakhangela amasampuli lana basebenanzelela ukuthi hayi isampuli yangkhona iphume ijengisa ukuthi ube lomkhuhlani lo e-COVID-19. So ubaba lo kutsho ukuthi njengeya yonke imkhuhlani le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe. So sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Kusenjalo ikhansile edolobho lakoBulawayo isingene kulanga lesibili lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo, uchaza kabanzi ngalolu hlelo.
Lamhlabe si continue awareness yetu COVID-19. Siyakwazi ukuthi kule virus le eyenza uphepho kumbe ukukhwehlela esimamathekile emhlabeni jikelele. So lamhlanje ngedolobho lathi we've been spraying ama areas, ikakhulu ama areas lapho kule huge gatherings of people, njengama shopping centers. Lamhlanje besi CBD khona sizangena siya kwamanye ama shopping centers out of town.
Uhlelo lokuchela idolobho lukhangelele ukuphela ngolwesihlanu. Ngasikhathi sinye iCouncil yakoBulawayo yazise ngokwengezelelwa kwezikhathi zokwabelwa kwabantu amanzi okwensuku ezine lengxenye kuqala lamuhla. Unkosikazi Mpofu uqhubekela phambili echasisa ngalokhu.
Amanzi njengedolobho sesingene ku-108-hour water shedding. Esikucelayo kumuli yakoBulawayo ukuthi amadam yethu aseku 32% full, angu-2 have already been decommissioned and enye is due for deep commissioning on May. So kusho ukuthi sesisele lamanzi amalutshwana kakhulu. Esikucelayo ukuthi si-continue silondoloza amanzi even lakathesi ngesikhathi lapho esifanele sibe sinanzelela ukugeza kwethu izandla. Esikucelayo asigezeni izandla bese si sebenzisa futhi amanzi lana kumbeni ukuflasha izambuzi.
Izakhamizi zingayeka ukulondoloza amanzi, ikhansili ibike ukuba ilakho ukukhuphula amalanga idolobho lingelamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi namhlanje behluleke ukuthatha imali emabhanga njengoba iningi lawo abevaliwe. Kuthi lamavinkili avame ukuthathelwa imali ezivela phandle kwelizwe anjengabo Western Union lawo abevaliwe kulamalutshwana avuliweyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe lilisana lokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus, amabhanga amaningi elizweni abevaliwe lamhlanje lanxa uhulumende laye izolo ukuthi avulwe ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokwalela abantu ukuhamba-hamba mahlayana lokubuthana olwe-lockdown. Omunye wabaswele imali yakhe ebhanga ngumnumzana Liberty Mgari uthi uthwele nzima ngoba wayengakathathi iholo lakhe i-lockdown iqalisa.
Mina imali yami yangena mhlaka 30 ngelanga le-shutdown, so azange ngikwanise ukuyithatha and bese ngithabe kakhulu ngizwe ukuthi i-government ithi amabhenki azavula namuhla, kodwa ngihamba e-town I was disappointed kakhulu ngithola ibhenki livaliwe. angisakwazi vele ukuthi ukudla kwamalanga asephambili ngizawuthenga ngani mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reward Katsanga, yena othi udubo lokuphila abantu bengelamali luzakwenza ukumelana lale lockdown behlezi ezindlini kube nzima.
Ambe dolobheni angaswele imali, hey, kunzima. Becela ukuthi ngabe igovernment ingasiza kwansithi sithole imali emabhenki ukuthi sikwanise sigcine imuzi zethu.
Umnumzana Godfrey, omunye oswele imali, uthi uhulumende kumele angenele kudubo lolu ngoba amabhanga engasilalelanga isiqondiso sikahulumende.
Ngihambe ebhenki namuhla ngaswela imali, kodwa uhulumende wayekhulumile wathi singahamba emabhenki during i-period ye-lockdown sizayithola imali. So nxa siyiswele imali emabhenki njengokuthenjiswa kahulumende ukuthi sizayithola, ngisakwazi senze njani.
Udubo lwemali eZimbabwe luyaluqhubeka ngoba abaningi beyithenga kubosiphatheleni ngentengo ephezulu. Loba kule nkuthazo yokusebenzisa imali yabo makhalekhukhwini, kunzima ukwenza lokhu ngoba intengo yempahla ngalolu hlobo isuka iqonge kunalokho okujwayelekileyo. Imizamo yokukhuluma losibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangujka, yehlule. Loba nje namhlanje kulilanga lesishiyagalolunye sokulandela kweziqondiso zokuhlala ngemakhaya ise-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana kwegciwane le-coronavirus, abantu bayehluleka ukuhlala ezindlini ngenxa yesimo somnotho elizweni esingamanga kuhle. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Abantu abangena kumakhulu lamakhulu basele bengelandawo zokuhlala kweleGhana kulandela ukutsha kwemikhukhu yabo duzane lesigodlo salelo lizwe iAccra. Inkulungwane zabantu abahlala eWuhan kweleChina, lapho okwaqala khona iCoronavirus ngompalakazi, seziphumile ezindlini kulandela ukuyekethisa kukahulumende phezu komthetho obujonge ukwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Umongameli wele Iran umnumzana Hassan Rouhani yena usecele isikwelede semali engange 5 billion US dollars kunhlanganiso ye-International Monetary Fund ukuze lelo lizwe lenelise ukulwisana le-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America lamhlanje uzalethulela ingxoxo-mpikiswano ngumkhuhlane we-coronavirus kuhlelo lwe-Straight Talk Africa. Ophethe uhlelo lolu, uLeonard Modou, uthi ingxoxo-mpikiswano le izabe ile ngcwethi ezibona ngezempilakahle uDokotela Ibrahim Abubakar, osebenza kuhlangothi lwezempilakahle ekwele Nigeria, uDokotela Ahmed Ogwei Oma osebenzela Africa Center for Disease Control, uDokotela Tion Fiers osekolitshini leColumbia University kwele Melika, lo Dokotela Salim Abdul Karim umqondisi weCenter for the AIDS Program of Research in South Africa. Ulinford uthi kukhangele lokuthi abantu bazabuza imibuzo etshiyeneyo ngomkhuhlane we-coronavirus besebenzisa ama-videos njengoba kungavunyelwa ukuthi kwenziwe umhlangano wokugudlana phakathi kukaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuba ziphatheke kungxoxo-mpikiswano le ngokubuza imibuzo etshiyeneyo, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela udaba lolu ebulenjini bokuxhubana enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, lele-VOA Studio 7 kanye le-VOA Shona ngo-8:30 ntambama. Umkhuhlane we-coronavirus uqhubekela phambili usabalala emhlabeni jikelele uthatha imphefumulo yabanengi mihla ngemihla. lanxa eLebhilitane njengawo amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwalomkhuhlane ngesiqubu esikhulu kulabanye asebethethwe yiwo, abagoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwenani lasebebulewe yi-COVID-19 kweLebhilitane. Yintethele zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So lamaviki adlula amabili uhlelo olweBhilitane lokuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazeli. Kodwa inani labasebebulewe umkhuhlanelwe uqhubeka liqonga mihla ngemihla. Nangu le nhloko kahulumende uMnumzana Boris Johnson olokhu esesibhedlela ngemva kokufunyanwa le-coronavirus. Unkosazana Sandra Nyoni, isizalwane seZimbabwe ehlala eBrithani, ubhutshelwe ngumalume wakhe ngomkhuhlane we-COVID-19 edolobheni le-Birmingham, lapho kuthiwa wezwa esephethwe likhanda loqhuqho.
Engagcina engaselamandla, umkakhe wamgijimisela esibhedlela sase-Birmingham. Salandela ukuthi siyombona kodwa abasalisa kunye nomkakhe, waliswa ukungena. Asizange simbone egula. Qinise sibona ngamapolisa afike endlini besitshela ukuthi umalume kasekho mhla ka-3 April. Asikwazi lokuthi senzeni, silinde ukuzwa ku-government. Nomkakhe labantwana ababili. Akula kubuthana okukhona endangazi kuyathiwani, sidabukile bhuti ngexolisa.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eCambridge khona le England, unkosazana Sthabile Dube ngomunye ofunyenwe ele gcikwane le-COVID-19.
Angizwa kahle, bathini lama-symptoms e-corona? They tested me, bathini positive. Ngiyesaba ngiyesaba ukufa bhuti, ngitshiye abantwana, yimi njalo engigcina umama ekhaya. Ubaba wafa last year. Ngiyakhuleka ukuthi ngingafi, sometimes ngiyehluleka ukuphefumula.
Abanye kodwa baphepha kulomkhuhlane, njengomnumzana Menzi Ndlovu ohlala edolobheni le-London obehlaselwe yileli gcikwane le, kodwa ke usengcono.
Okumkhuhlane lokhu sekwange bangihlasela ke lami, lokhu esithi okuyi-coronavirus lokhu. Ngilethemba lokuthi kungihlasela nje ngenxa yokuthi njengombalisi sihlangana labazali abaningi, labantwana abaningi abatshiyeneyo lokhu lalokhu yana. So kungenzakala ukuthi ke ngikuthethe khonapho ke lokho kungumkhuhlane. Pho ngithe sengikutholile lokho kungumkhuhlane lokho, sengisizwa hawu nanku umphimbo wami usuchisachisa lapha, nanti ikhanda selingitshayatshaya, hawu dudu sengikhwehlekhwehlela. Kathi sowutheni lapho?
Uthi kwaba kubi uNdlovu sokumphethe kakhulu, udokotela wakhe wagcina eside kahanjiswe esibhedlela.
Fonela u-111 or u-999. Lokho sokusitsho ukuthi sokumele uhanjiswe esibhedlela. Uye kuhotsha bona bambi uventilator kumbe njani, nxa bebona ngazathi ngendlela abakubona ngakho yikho khonokho. Kanti ke yizo izinto zenizoyangizisaba ke sonizo. Futha nini bantu bakwethu, lingafaka wonke uVicks bonaba, lifake ama-onion labo garlic, wonke ama-orange peels, konke lokhu libona ukuthi everyday nxa usiyalala uyafutha. About 2 weeks sengizenzile izinto zonke lezo. Ah, ngiyezwa silumzimba usungani uyavumavuma. Nanko sengani sengiqinaqina.
Umfundisi omkhulu we-Methodist Church uReverend Chaplain Clopas Sibanda uphatheka kabanzi kulezi nsuku eduduza njalo ekhulekela abafelweyo nabahlaselweyo ngumkhuhlane lo.
La maZimbabweans lawo selahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane lo othiwa yi-COVID-19. Thina njengabanali sihlangana labantu abaningi abagulayo, abafelwayo labo siyakhuleka nabo sisebenzisa i-social media. Njalo siyakhuleka nabo sisebenzisa even amafoni. Kufonelwa njalo ngabaningi abalezihlobo ezigulayo, sibe sesikhuleka nabo sibancedisa ukuthi bakwanise ukukhopha kulesi sikhathi esinzima kangaka.
Umfundisi Sibanda ngaphandle kokuthandazela uZulu ukhuthaza abantu bonke ukuthi balandele izixwayiso ngalo mkhuhlane.
Ngicela mahlabe Zulu silalele okushiwo nabezempilakahle lapho esihlala khona, kanye lokushiwo nguhulumende lapho esihlala khona, ukuze sivikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane kakhulu ekuhlalisaneni ezindlini ku-lockdown, kube lokuhloniphana, kube lokuhlalisana kuhle abantu bethokoza bejabula. Inkosi ibe nathi, inkosi isigcine, inkosi engumalusi njalo eyisiphephelo sethu ibe nathi ngalesi sikhathi sobunzima. Enguthembisayo ebantwini bonke ukuthi ngoJesu siza nqoba kuze kube naphakade. Amen.
Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele inkulungwane zabantu njalo usuhlasele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Kunje inhloko kahulumende eBrithani umnumzana Boris Johnson uloke elalisiwe kuhlangothi lwabagula kakubi e-ICU esibhedlela seLondon St. Thomas. I-COVID-19 ayikhethi isimo somuntu emphakathini, ayikhethi mhlobo loba uhlangothi, iyabulala. Ngakho ke ingcwethu zezempilakahle zixwayisa abantu ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke, ulandela iziqondiso zokuhlala ezindlini, bengayi endaweni eziyabe zinyakazela abantu, bengabuthani njalo balondoloze ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu. Imele Studio 7, ikameramungu Ezra Chisasibanda.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi kwakuqakathekile kubana aye kwele Namibia lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhulumisane phezu kodaba lwabeZimbabwe abangena elizweni lakhe okungekho emthethweni, ikakhulu ukukhangelwe uhlupho lomkhuhlane we-coronavirus. Intathelezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi utsho la mazwi emhlanganweni lentathelizindaba eGaborone ngolwesibili. Uhambo lokuya eNamibia olwenziwa inkokheli ye-Angola, Botswana leZimbabwe lusole kakhulu liningi ngesikhathi umkhuhlane we-coronavirus uqala umemetheka emhlubulweni wangezansi lwezwekazi le-Afrika. Edabeni lwabeZimbabwe abangena kule Botswana okungekho emthethweni, ikakhulu ngesikhathi somkhuhlane wegciwane le-COVID-19, uMasisi uthi wakubona uqakathekile ukuthi akhulumisane lomunye wakhe ukuze kwenqabelwe ungazwisisani phakathi kwabomakhelwane.
We are neighbors with Zimbabwe. There are very many Zimbabweans, legal and illegal.
Ngokuba beZimbabwe abaningi kule Botswana abalemfanelo labangela mfanelo. Ngakho bekumele kube lamanyathelo athathwayo ikakhulu sikhangele abaselizweni okungekho emthethweni. Udaba lwakhona belungaba lakho ukuvusa ukungezwani phakathi kwamazwe omabili. Ngakho ngabona kufanele ukuthi ngihambe.
Ekuphendukeni evela eNamibia, uMongameli Masisi uzivalele endlini engahlangani labanye abantu okwamaviki amabili ukuze kube lesiqiniseko sokuthi kathelelwanga igciwane le-coronavirus. EleBotswana lilungiselela ukungezelela isikhathi sokusebenza komthetho wayo o-state of emergency wethulwe njengendlela yokulwisana le-COVID-19. UMasisi uthi ufuna inyanga eziyisithupha ilizwe lakhe lingaphansi kwe-state of emergency noma nje inyathela leli lichothozwe ngabamabandla aphikisayo. IBotswana ephakathi kohlelo lweziqondiso zokwalela abantu hamba-hamba loba ukubuthana olwe-lockdown. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana labo baphakathi kwe-lockdown eyaqala ngolwesihlanu oludluleyo. Umnumzana Andreas Sibanda esizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, lanxa ebona ukuqakathekile kwale i-lockdown kunzima ukuziphilisa kwisimo esinje.
Amaqhinga asefakiwe ukuvikela umkhuhlane mahle, kodwa kithi ke thina abavela phandle kunzima ngoba iningi lethu singabaphila ngemisebenzi yokuncengisa. Uzathola ukuthi namhla wenza i-piece job lapha, kusasa wenza i-piece job lapha. Nxa sekunje isimo sangikhona kunzima ukuthola imali. Njalo asikwazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwamalanga ayi-28 la.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eHabron uthi ngesikhathi se-lockdown kusuka kube nzima kulabo abangekho duze lezihlobo.
Kunzima ngoba awazi ukusebenza ukuthi imuli ithole isinkwa endlini. Kodwa ke kusinika ithuba lokuthi sichithe isikhathi lemuli zethu, ngoba empilweni lezi sisiba busy kakhulu sicine singelaso isikhathi sokuthi sichithe lemuli zethu. So kusiphi isikhathi ukuthi sichithe isikhathi nabo. Kodwa ke ukhumbule ukuthi kulabanye abakhatshana kulezihlobo zabo, hey, kuba nzima kubo ngoba umuntu uyabe yedwa esikhathini esinje.
Iningi labeZimbabwe lihlala kule Botswana liphila ngokudinga emsetshenzanyana ama-peace jobs, ngakho ngesikhathi se-lockdown kunzima ukuthi baphile. Umongameli Masisi uthi akwacaci ukuthi banqoba empini yokulwisana lokumemetheka kokuthelwana kwe-coronavirus, ebalisa ukuthi amalanga e-lockdown angengezwa. Sekubanjwe abayisithupha balomkhuhlane we-coronavirus eBotswana, kwabhubha umuntu oyedwa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ukubulawa kumuntu wakuqala wakubulawa yomkhuhlane we-coronavirus kwethu seyizakhamizi zaleli dolobho njalo sithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Siligqoba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Praxedis Gilimani. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.